esintwini sakithi umuntu ofileyo uyakhalwa kumbe uyakhalelwa ke bayakhala kakhulu abangabangani bakhe nezihlobo zakhe kodwa ke ungakhohlwa ukuthi umuntu onjengorobert mgabe kulabanye abangasoze bakhale ikakhulu abantu bemathembeleleni bangakhumbula ukuthi ngaphansi kombuso wakhe waba nekhomandi eyamabutho eyangenela abantu bemathembeleleni kwafa abantu abadlula i-20,000 abantu abanjalo abalezihlobo abangazingcwabanga abalezihlobo nabantwana abangalaboyise abalezihlobo ezilabantwana abazintandane bayakhala ke bakhale ke hayi ukuthi bakhalela ukuthi umgabe ufile kodwa bekhalela ukuthi kona waze wafa umuntu omubi owathiya sizintandane
kodwa bakhona bamncomayo abathi waletha umhlabathi ezandleni zabantu abansundu kanti lo mnotho lawo wawuhluthuna ezandleni zabelungu wawusa ebantwini abansundu
hayi mina lokho kamvumelani nakho ke engingakuthi ukuthi umgabe singathi sibili into abangathi bamncoma khona ukuthi waba ngamanye ama-commanders ke abaphathekayo ukuthi kubuye uzibuse ngo-1980 kuthe kusuka khonapho ke akula nto ayenzayo konke sikubonayo lo mnotho abakhuluma ngawo umnotho wangkhona sukubhijikile la mapulazi ukuthi wanika umhlabathi ebantwini amapulazi angikhona kawaphumisi lutho siyafa ngendlela sikhuluma kunjenje akula mabele akula mumbu ngenxa yokuthi-ke lawo mhlabathi wahamba ezandleni zabantu abangawusebenzisiyo so kamboni ukuthi yinto esingamncoma ngayo leyo.